umasikiwo umuzi kakhulu. Besikhangela lezikolo abantwana kakhulu balokhu behamba imimango emide. Ungakukhangela eMatureland izikolo zikhatshana khatshana. Abantwana bawokha ibanga elingaba ngama-kilometers afika kubo 10 to 15 kilometers esiyesikolo. Uyathi siye sisuke esikolo kuba ngo-4 aye sike esikolo kumbe ngo-9 ayetshayisa ngo-12 kumbe ngo-1 ayesika endlini ngabo-8. Uyabe engadlanga lutho ethwele kumbe amagwadla ethwele kumbe amaqekelengwana. So isimo sendlala ngomuzi ngomuzi phakathi kobunzima nxa usikhangela ke sisemakhaya. Abazali abasebenzi, abantwana abazintandane ngabafelwayo, abanye bakhona onina bengabe badliwa igciwane, onina bengabe badliwa igoli bahamba egoli kwamanye amazwe. So ukhangela ukuthi ugogo yobasele labantwana laba abana enye indlela abangathola ngayo inzuzo. Ungakhangela emasimini akuzange kuphume lutho, sebethengisa lakhonokho abasala lakho ukwenzela ukuthi bathole ugazana, ukwenzela ukuthi bathole okunye ukugqoka. Ngawona la malini abatholayo amalithwane. So indlala esigabeni sakithi esemathebeleland esikwaziyo ukuthi kusukela ngo-1980 saba lokuncindezelwa kakhulu siphakathi kwenkinga.
I-UNICEF ithi inani labantwana abadinga ukudla lonyaka liqansile kuqathaniswa lanyakenye lisuka ku-11,000 lisiya ku-20,000. Uthini ngalokho?
Amasigas lawo angabe engaqondanga ngani ngoba kulezinye izindawo i-UNICEF engazange ifinyelele ukuthi iyefika khona kwelizwe leZimbabwe. Amasigas lawo aphezulu kwenani i-UNICEF elikhuluma. Leyo iyabe isenza i-UNICEF isenza i-standard measure ikhambe maybe iyayenza an-average. So kulezindawo eziningi engazange izifinyelele kuwo wonke amawadi eZimbabwe. So liningi iyadlula kwinani layo naleyo amafiki kakhulunywa yi-UNICEF. So engakutho ngamafithane ukubana ilizwe leZimbabwe liphakathi kwenkinga yendlala. Nxa kuthiwa kuza le sipha esikhona esamanje esihlanganele uzulu wonke, singakhethi ukuthi ngumhlobo bani, singakhethi ukuthi waliphi ibandla, singakhethi ukuthi uvela kusiphi isigaba, yindlala ekhona. It's underestimated. Indlala ekhona it's so acute elizweni leZimbabwe.